lokho ikwephula isisekelo sombuso welizwe, ikwephula umthetho omkhulu welizwe. Ngezindlela liqale limangalisayo lelo. Uma ngikhangela ngibona ngani sokulokunye sokulokulahleka kakhulu, kumbe ngithi okulokuganga phakathi ekwenzeni khona ukuthi mhlawumbe kungabi lokuthula phakathi kwelizwe. Ngibona ngani izinto lezinye ezisesenziwa kulobuchapho ukuthi zamthathi ngibani bacebisa kubi laba bantu.
Kumele benzeni khonapho njengoba besithi bona banqoba emadolobheni futhi banqoba lo mongameli u-Emmerson Mnangagwa, bathi njalo watshontshwa phela ukhetho, ngakho sekumele benze intando kaZulu.
Kodwa-ke ekwenzeni konke khonokho kuyadanisa, ngoba kwenziwe konke bahambile nemakhothi, bahamba ku-Supreme Court, bahamba ku-Constitutional Court, i-Concord yafika yalasha udaba lwalo. Lapho akusela ndawo lapho bangaya khona bethi bona hayi sethile udaba lwalo, kwaphelela khona phansi. Kuhambe njani ngezinye indlela ngathi kumele bekwamukele kunjalo. Kodwa-ke lokhu asebekwenza lokhu sekuliqala, sebethi bedala amacala-ke nxa bezenza njalo, ngoba into ekhona yikuthi ekuchweni kwakhona bazatholakala sebedala amacala azababophisa futhi bona ikakhulu ubukhokheli. Njalo umuntu ogcoba upresident vele u-Chief Justice, u-Chief Justice nguye umalaba, nguye ogcobayo upresident ngokulandela isisekelo sombuso welizwe. Ukuthi bona umthetho wesisekelo sombuso welizwe uyavumela futhi ukuthi nakungahambanga kuhle indaba lezi azihambe emadale ngale ziyethethwa, ngaphela emadale ngale impumela yakho edale iyamukelwe iloba ngubani wonke. Ngezinye indlela kuthi ukuthi bona abamukeli lokuphuma le madale iyona ebayikhalela yena le rule of law. Angikwazi sokusenziwa ukuhamba njani la, sokulokulahleka sokumangalisayo engibona ngani xa kungasalungisiswanga kuzawonakala izinto eziningi kakhulu.
Bona vele bathi ukhetho lwatshontshwa umongameli Emmerson Mnangagwa kusesikhundleni okungekho emthethweni ngokukhuluma kwabo.
Nxa besitsho njalo kodwa behambile nemakhothi, bafika ngale kwatholakala amakhothi esebalahle, ikhothi yonke ibalahle sili bonke, hayi kutho ukuthi balomnyama nxa benjalo. Kodwa nxa bezaqhubeka futhi benjalo bekwenza ngaleyo ndlela abafuna ukwenza, ngibona kuzabafaka enkathazweni sibile ezinkulu kakhulu, kuzababophisa ngoba sebesephula imithetho kaphela.